Siyabonga Sandra Lojonga, siyalamukela ku Studio 7 ngolwesibili. Ngolwesithathu mhla ka 20 kuNcwabakazi 2014, silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi ke abantu asebelahlekelwe imisebenzi loke siphume kukhetho. Sibona amakhampani evala ngesibanga esiphezulu.
Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi amankampani aqhubeka evala ngobunengi lezi sebenzi lazo zilahlekelwa imisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho.
Bayathatha singathi ngama-details bahambise ku-head office. Khona phana ekuhambiseni kwama-details kuningi okusalayo njalo kune-corruption eningi eyenzakalayo eyenza ukuthi izisebenzi zintshontshe enye imali kamansipala isicele ngasafikanga kumansipala.
Inhlanganiso yezakhamizi e-Combined Harare Residents Association ithi idolobho leli lilahlekelwa imali eningi ngenxa yohlupho lokufumbathiswa kwezisebenzi ukuze ziguqule inhlawulo yemithelo yamanzi lokunye.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Barire Nyatwa sekhuthaze isizalwane seZimbabwe ukuthi zike zime kancane ukwethekelela emazweni angentshonalanga ahlaselwe ngumkhuhlane ongelaphekiyo owe-ebola agoqela ele-Nigeria, Liberia, Sierra Leone kanye le-Guinea.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo.
Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi amankampani aqhubeka evala ngobunengi kanti lezi sebenzi lazo zilahlekelwa imisebenzi ngenxa yokubhidlika komnotho. Inhlanganiso le ithi amankampani alokhu esebenza abhekane lobunzima obukhulu bokuswela imali yokubhadala izisebenzi kanye lokuthenga indingeko zawo. Kobulawayo khona iphephandaba lebulenjini ele The Source lithi kulamankampani alichumi avalileyo phakathi kukazibandlela lonhlangula. Umuma ubikwa uqhubeka usiba mubi emadolobheni wonke elizwe agoqela eleMutare osokubangele ukuthi izisebenzi eziningi zilahlekelwe imisebenzi. Umphathintambo obona ngezamankampani umnumzana Mike Bima ukwele China okwamanje ukuyadinga usizo lokuvuselela umnotho kuhulumende walelo lizwe. Isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi impilo isinzima okumangalisayo.
Baningi ke abantu asebelahlekelwe imisebenzi loke siphume kukhetho. Sibona amakhampani evala ngesibanga esiphezulu ukudlula iminyaka yonke nje sihlangane layo. Singathi sike saba le crisis ka-2007 to 2008. Azanga ke sibone lokho esikubona kwamanje. Sibona ngani nje okwamanje kungani kuyesabisa indlela abantu abalahlekelwa yiyo imisebenzi. Nxa abantu belahlekelwa ke imisebenzi okwenzakalayo kuba zindlala. Abantu bayathwala nzima, abantwana bethwala nzima ukuya ezikolo, abantu bethwala nzima ukuthi bekwanise ukuyelatshwa. Kuba kuningi ke indubo esihlangana lazo nxa ke ukuthi uzulu omningi kasasebenzi. Sibona la uhulumende ukuthi uzamkhanga phela, yikho lapha awuthola khona imali. Ikuthola nje uhulumende la esadakala ukuthi iteksi iwanlutshwana kubantu lakumakampani. Kuzabangela lo busela ngokuya kwesikhathi nxa kuyikuba le ndlala enje. Ikwesi kubona kusenzakala. Laba balutshwana nje ngani basele emsebenzini. Singathi indlela ababesebenza ngayo singathi ama-conditions emsebenzini asuke ehle kakhulu. Thole nje sebelahlekelwa ngamapenje nabo, belahlekelwa ngama-medical aid, ibilahlekela nje inzuzo engaba ngamaloni lokuthi ezempilo ama employers nje ngasakhangeli bezama ukuthi be save imali. So kuba lokunzima obuthize obuhambelana nje nokubhalwa kwamakampani esihlangana nakho.
Umnumzana Japhet Moyo isiphathamandla senhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions. Ukuhlaziya lolu daba sixhume incwadi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera.
Kuthengeka ukuthi umnotho wethu awuhambi kahle njalo nxa sibona amankampani amakhulu evala sokusitsho ukuthi akula mali eningi ekhona phakathi kwelizwe. Ngibona njengani uludubo oluqale qeda ama-elections laphana kumbe singakahambe kuma-elections kodwa umumo wangikhona uqhubeka usiba mubi kakhulu okuthi angazi ukuthi kungalungiseka kanjani kodwa into ebalulekileyo yikuthi akula mali elizweni yikho amankampani efana.
Njengengcwethi kwezenotho mnumzana kuchera alubana uthe waphiwa umlando wokuthi uphume lamaqhinga okulungisisa umnotho maqhinga abano ngaphuma la.
Okokuqala ukuthi kumele sihuge abantu esimali zabo abavela phandle kwamazwe ngemithetho engenza ukuthi nxa bengabuya le mali yabo iyakwanisa ukuthi isebenze lapha elizweni. Okwesibili okumele sikwenze ukuthi sincedise amankampani amaningi alapha eZimbabwe ukuthi enelise ukuthenga imitshina emitsha ukuthi bakwanise ukuthi basebenzise ku-industry ngoba sizabona ukuthi amankampani amaningi asebenzisa imitshina eyakudala engakwanisa ukuthi isiphathele i-production eningi kakhulu. Okwesithathu kumele sizilungisele thina into zombusazwe, indaba zombusazwe lapha elizweni. Uyakwazi ukuthi nxa sikhangele indaba zombusazwe lazo zine-impact ku-economy yelizwe. So nxa kuyukuthi indaba zombusazwe zilungisiwe sakwanisa ukuthi silungise imithetho yethu sahuga abaphandle kwamazwe ukuthi babuye nezimali zabo bakwanisa ukuthi basebenzise lapha elizwe njalo kuyukuthi sadinga izimali ezokuthi amankampani akwanise ukuthi avuselele i-production besenze imitshina emitsha. Ngibona njengani singaqhubeka endleleni engcono.
Umnumzana Masimba kuchera yingcwethi kwezenotho.
Inhlanganiso yezakhamizi e-Combined Harare Residents Association iCRA ithi idolobho leli lilahlekelwa imali eningi ngenxa yohlupho lokufumbathiswa kwezisebenzi ukuze ziguqule inhlawulo yemithelo yamanzi lokunye. Umqondisi weCRA umnumzana Mfundo Mlilo uthi kulula ukuphazamisa uhlelo lwemitshina ekhopha amagwaliba enhlawulo yekhansili olubizwa ngokuthi yi-BIQ account system. Wengezelela wathi lokho kwenziwa ukuthi uzulu ubhadala imali kuzisebenze ezilakho ukuthi zithathe eyinye imali zizifakele esikhwameni ingakangeni emtshineni le. Uthi izisebenzi zejwayele ukwehlisa inhlawulo okumele ibhadalwe izakhamizi sezifumbathisiwe. Umlilo uthi lokhu kungenqabelwa ngokubhadala inhlawulo yekhansili kusetshenziswa umakhalekhukhwini loba ebulenjini be-internet. Idolobho leHarare lithi liyakwazi mhlophe okwenziwa izisebenzi yikho nje zizama ukufundisa uzulu ngomkhankaso wokuhlawulela imithelo esebenzise umakhalekhukhwini ekubhadaleni inhlawulo kakhansili. Ake sizwe umlilo exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube weStudio 7.
I-BIQ system esetshenziswa yisito Harare singathi iyayenza ukuthi izisebenzi zekhansili nxa umuntu ebhadala ubhadala ku-local district office kumbe singathi ku-housing office yakhe nxa engabhadala ilanga seliphelile bayathatha singathi ngama-details bahambise ku-head office. Khonaphana ekuhambiseni kwama-details kuningi okusalayo njalo kule corruption eningi eyenzakalayo eyenza ukuthi izisebenzi zintshontshe enye imali kamansipala isicele ngasafikanga kumansipala. Njalo kukhona ukuthi abantu bayabhadala imali abazibhadalileyo ngathi zingatshengiseli kumabhili abo kwenza ukuthi nxasebhadala kwinyanga ezayo kutholakala abantu akabhadalanga. So baningi ziningi izakhamizi ezibuyayo kuma-ofisi ethu e-CRA zicomplain ukuthi sabhadala kulinya ngephili kodwa imali esebhadalayo kasiyiboni ngena kubhili.
Yepho ke kungenziwani nxa kusetshenziswa omakhale kukhwini lokunye?
Kulokuningi okungenziwa ngumasipala esingathi thina ngama-ICTs eze-technology lezi abangasebenzisa kwenzela ukuthi i-system yabo ibe centralized. Ukuba centralized sithi ukuthi nxa wena ubhadala ibhili lakho kumbe sithi ubhadala ekwadzana kumele ukuthi ubhadala khonapho kuhle ku-reflect kumbe kuhle kubonakale ngale ku-central system e-townhouse ukuthi hayi umuntu usebhadalele ukwenzela ukuthi kungabi lokuyintshontsha kumbe singathi le corruption engaba khona khonapho. So zikhona i-system eze-ICT ezisetshenzisayo esaziprophozayo kusito Varare abangakazithathi ezingenza ukuthi umsebenzi kamasipala uhambe kuhle.
Kuyenza njalo ukuthi abantu babhadale yini besebenzisa umakhalekhukhwini into ezinjalo?
Zikhona i-ICTs ezingasetshenziswa ngumasipala ezinjengokuthi bangasebenzisa i-cocash lokunye okuningi-ningi okwenza ukuthi umsebenzi kamasipala uhambe kuhle kungabi lokuntshontsha okukhona. Maningi amaqhinga esesihambe layo kumasipala sizame ukumtshengisa ukuthi hhayi ngenyanga ngenyanga kule mali eziningi ezingafikiyo kumasipala ngoba kulokuntshontsha okuthize okwenzakalayo ngoba i-system ye-BIQ le esikhuluma ngayo yenza ukuthi abantu basebenze singathi manual kumbe bangasebenzisi imitshina yokuthi kubonakale ukuthi kanti imali vele zona zihamba kanjani.
Kuyenza njalo ukuthi abantu babhadale yini besebenzisa umakhalekhukhwini?
Zikhona i-ICTs ezingasetshenziswa ngumasipala ezinjengokuthi bangasebenzisa i-cocash lokunye okuningi-ningi okwenza ukuthi umsebenzi kamasipala uhambe kuhle kungabi lokuntshontsha okukhona. Maningi amaqhinga esesihambe layo kumasipala sizame ukumtshengisa ukuthi hhayi ngenyanga ngenyanga kule mali eziningi ezingafikiyo kumasipala ngoba kulokuntshontsha okuthize okwenzakalayo ngoba i-system ye-BIQ le esikhuluma ngayo yenza ukuthi abantu basebenze singathi manual kumbe bangasebenzisi imitshina yokuthi kubonakale ukuthi kanti imali vele zona zihamba kanjani. Abantu abalisitsotsi edolobheni leHarare abahambayo kumasipala bakhuluma ukuthi hayi mina ngile bhili kumbe ba-approach kumbe ngathi balande ibona labo izisebenzi ezikamasipala zithi wena ule bhili ye-3,000 siyakwanisa thina ukuthi nxa ungasinika $200 sikwanisa ukuthi ibhili lakho silehlise. Bakhona asebebanjiwe njalo bakhona abanye abafikayo emahofisini yethu sebebanjwe ngumthetho befuna ukuthi sibancedise.
Lo umnumzana Mfundo Mlilo umqondisi weHarare Combined Residents Association obekhuluma le-Studio 7 ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zedolobho leli ebezingaphenduli omakhalekhukhwini. UGibbs Dube uphinde waxoxa lo kansela kaWard 13 umnumzana Peter Moyo laye ogcizelela ukuthi kumele uZulu aqalise ukusebenzisa omakhalekhukhwini nxa ebhadala inhlawulo zedolobho leli.
Ye, kuyayenzakala kakhulu khonokho ngoba silena singena i-department lethu elena singena e-audit bake basinika ama-report anjalo saze sa-employer sadinga thina i-ICT manager abalolwazi nayinto lezi zama-computers. But siyabona ukuthi khona khonapho ku-system kuyabe kusenzakala ukuthi khona ama-council employees bayakwazi ukuthi khona kusetshenziswa njani ukuthi batshontshe. Akwaneki khonokho kuyayenzakala sibili ku-council. So abantu be-Germany bake bazama ukuthi basincedise iminiki ukuthi basincedise ukuthi kona sivale ama-gaps wona lawo.
Kodwa-ke kuyenzakala yini ukuthi lisebenzise umakhalekhukhwini ukwenza ukuthi abantu bebhadale okumele bekubhadale kukhansile?
Kuyayenzakala nje kathesi nxa abantu befuna ukuthi bazisebenzisele umakhalekhukhwini wabo through i-cocash bangakuyenza babhadale ikhansili. Kungasinceda ngoba kuyenza ukuthi kona imali ingatshontsheki ngaleyo ndlela. Kuyabe kunzima ukuthi khona umuntu atshontshe imali esisebenzisa i-cocash. So nge-cocash kuyahambeka kakhulu. Abantu nxa befuna ukubhadala ama-residents eHarare, nxa befuna ukubhadala le-cocash abayihambe ku-system yangkhona babone iyasebenza kuhle kakhulu kakhulu. Kungasincedisa khonokho okwakhathesi.
Lo ngumnumzana Peter Moyo, councillor kaward 13 edolobheni leHarare, obekhuluma loGibbs Dube we-Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Amapolisa lokhu evimbele abantu abazihlalisa e-Hyde Park Estate ngokungekho emthethweni ukuthi bengabuyeli kulindawo kulandela ukudilizwa kwezindlu zabo iCouncil yakoBulawayo ngolwesihlanu olwedluleyo. iCouncil isanda ukuphiwa imvumo yokwenza lokho ngumthethwandaba ophezulu ngemva kokumangalela umnumzana Don Ncube lomnumzana Thafatswa Magovanyika ngokwabela abantu indawo zokuhlala kulindawo ngaphandle kwemvumo yakhe omanisipala. Imuli ezadiliselwa izindlu zibikwa zingamachumi ayisikhombisa lambili njalo ezinye zazo zihlaliswe okwesikhatshana eduzane lezitishi zeKamisua Works. Umnumzana Albert Mhlanga umela iphumula edalele ePhalamende yona egoqela iHyde Park owake waba ngukansila edolobheni lakoBulawayo uthi kungenzakala ukuthi udaba lolu luphathelane lezombusazwe.
Indawo yaseHyde Park yindawo yeKansila yakoBulawayo. Lapho sivumelana sikoBulawayo ukuthi iBulawayo sibizwa ngokuthi Metropolitan. Kutsho ukuthi 40 kilometers surrounding yonke kusukela epost office yakoBulawayo siyiBulawayo. Yikho kuzananzelela indawo eziningi ezinjengabo Krimazini, enqameni, zonke lezi ndawo sesiyiBulawayo. Kodwa ukuthi singatransferi imigwaqo konke leleyo ndawo, saye sesivumelene leguza, i-Rural Council yemguza. Sanikana imali ukuthi kuyimali engaka. Bo ngalesiyana isikhathi imali yana ingamazimdola. Kwasokusehlula-ke ukuthi sekulale imali siphinde futhi ngoba kwakule ndleko. Yikho-ke abantu labana bazihlalise okungekho emthethweni. Bengike ngabuzisisa ukuthi ngakumbe kulo minista obabekileyo ubaba uminista uMpofu ukulandule lokhiyana wathi hhatshi. Kodwa esikuzwa ngabahlaliswe khonaphana bathe ngabanye abakhulu abezano PF ngabahlali khonaphana. Njengoba la kuzano PF akusela ongathi ukhokhela izano PF ngoba wonke umuntu usesenza akufunayo. Yikho-ke kusukela kusasa nje sizabuzisisa kulabo abakhokhela izano PF ukuthi ngangubani osesingenele emzini wethu.
Lokhu kungabe kungokuqala ukuthi abantu laba bahambe bayahlala khonapho.
Lo nyaka sizaba lekhisimusi embi kakhulu ngenxa yokhetho lolu esilubonayo lezano PF. Ngikhuluma nje kuzaba nzima ukuthi enguye kuzano PF engizakhuluma laye ngubani ngoba kabasahloniphani yimi engisuka engimele yona leyana indawo ngoba bavotela kimi ngesikhathi kuvotwa ukhetho oludlulileyo. Kodwa ungathi uya emabhukini ngale ukuthi anda umguza.
Kodwa sinyeke sathi ngabantu nje imuli ezilabantwana abancane ezingela ndawo zokuya.
Okuliqiniso yikuthi abantu bakithi kabakwazi. Yena lo oyabe sithi uyabakhokhela laye futhi eyisiphofu. Uzananzela ukuthi iziphofu zikhokhelene zize ziwele egodini. Ngoba ngakuyukuthi umuntu yena lo oyakwazi shuwa ekwazi ukuthi 40 kilometers surrounding siyi-city council. Ubezaya kuba umagagula ngalabuzisisa ukuthi abantu abafuna indawo bayenziwani. Kule waiting list siyakubeka sibili ku-waiting list. Khangelele iMagwegwe, kule ndawo iMagwegwe abantu abazabekwa khona. Ekuseni ngidlule e-housing office ngingene khona bengakangeni abaningi ngakhanyela amapholisa abelungiselela ukuya khona. Lalaba abe-Wild Park bethu bekhona belungiselela ukuthi baye badudula. Kodwa labo abakhokhela phambili yibo engingabasula. Laba abanye kabazi lutho ngabantu benkosi.
Umnumzana Albert Mhlanga umela iphumula edalela ePhalamendeni. Ubekhuluma icingweni ekwaBulawayo.
Nanku okumele likwenze ukwenzela ukuthi linqabele umkhuhlane we-Ebola. Lingabambi umuntu otshengisa ukuthi ulomkhuhlane lo. Umuntu lo uyabe loqhuqho olungapheliyo, elamehlo abomvu, ehlanza njalo ebulaya isisu. Gezani izandla zenu kakhulu. Ligeze lezipho zenu, lisebenzise isepa lamanzi angangcolanga. Sebenzisani lokho okuthiwa ngama-gloves nxa libamba umuntu ole-Ebola. Phekani ukudla kakhulu, lingadli inyama yenyamazana zasendle. Sebenzisani izigqoko ezilivala ubuso njalo lilama-gloves nxa libamba inyamazana. Lingabambi umuntu obulewe yi-Ebola. Lokhu-ke kwethulwe yi-Centers for Disease Control kanye le-Plan International.
Umphathintambo wezempilakahle uDokotela David Parirenyatwa sekhuthaze izizalwane zeZimbabwe ukuthi zike zime ukwethekelela emazweni angetshonalanga kwezwekazi le-Afrika ahlaselwe ngomkhuhlane ongelaphekiyo owe-Ebola agoqela eleNigeria, Liberia, Sierra Leone kanye leGuinea. Okwamanje uParirenyatwa wethule inkuthazo le kungxoxo ayenzele Studio 7. Okwamanje inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ebona ngezempilakahle e-World Health Organization ithi Kulabantu abedlula inkulungwane eyodwa i-1200 asebebulewe yilomkhuhlane emazweni ase-West Africa, kwathi abedlula inkulungwane ezimbili i-2240 labo sebephethwe kabi yilomkhuhlane. I-World Health Organization ithi kayiboni leli nani lisehla kusikhatshana esilandelayo ngoba kungakatholakali imithi yokwelapha lomkhuhlane.
Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-half past 8 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM lawe shortwave 12080 laku 15775 kHz kanye lasebulenjini ku www.voaindebele.com. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelane kuhlelo. Kulabo abangekho eZimbabwe lilako kuya ebulenjini ku www.studio7news.com. Lidinge lapho kubhalwe live talk lifone inombolo liqale nge-international access code ezithi 1-202-617-2077 ukuze lani likhulume kuhlelo lise UK, eMelika noma kwezinye indawo zomhlaba.
Studio 7 Live Talk lamuhla sikhangela ukuqhubeka kokuvala kwamankampani emadolobheni ambalwa elizwe agoqela iBulawayo kanye leMutare.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Sesilithiya ezandleni zikaChris Gande esethulela uhlelo liphuma nendaba Johnny Lendaba.
Lingali tshona njani zilukandaba mthwakazi omuhle, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezamasiko. Sixoxa ke ngodaba lobuduna lapho esikhangela kona okwenzakalayo kumuli yako Khayisandiweni lapho okudonselwana khona ubuduna kusiwa emthethwandaba ye-High Court. Linjani ba?
Sikhona, singabuza lina linjani lani?
Hayi, thina siphilile, siyakwamukela kuhlelo.
Ngibonga la kuwe kanye namahlabezi.
Sitshela nje ngamafitshane ukuthi isintu lapha siphanjaniswa nga?
Okokuqala sithi induna kayifukelwa. Ngokuqala lokuthi futhi yinto esemndenini. Umbuzo ubusu sithi phakathi komndeni wona lowo ngubani othatha ubuduna nxa sekuthe induna ekhona iyakhothama. Ngakho-ke lapha nxa sikhangele ubuduna bakomkhesa uNdiweni uMdladla ebubi ikuthi ngubani omele athathe indaba yakhe. Imvama njengokwazi kwethu ithi yona umntwana kolizibulo ongumfana nguye okumele athathe isihlalo sikayise. Sibe sithi-ke khonapho kathi nxa lowo mntwana-ke elibhude engaphelelanga kukhanya ukuthi lesandla sokuphatha abantu kalaso engxenye lomuzi kalawo manje yinto ethiwa yona leyo. Ngobana ubuduna bufuna umuntu ozinzileyo, owaziwayo, obonakalayo, ozasala ephethe kuhle abantu abangaphansi kwalobo buduna. Ngakho ukuthi umntwana wokuqala nguye ongumfana, nguye ozakuba induna, kwesinye isikhathi akuhambi ngaleyo ndlela njengoba sengithile. Ngibuye ngithi kulabo angcaba lamakhosikazi amabili amathathu, phakathi kwalawo makhosikazi amabili amathathu omunye wabe evelela ngesikhosini onguye olelungile njalo lokuthi azale ungathatha isikhundla sikayise lanxa bengaba khona abafowabo abadala abazalwa kwezinye izindlu. Kodwa-ke lapha koNdiweni sibona ukuthi omdala othi nguye okumele abe yinduna, kube kanti umama mhlawumbe labanye ngokuyazi imuli yabo bathi lo omnyane njengoba laye evele wayezalwa induna uNdiweni kungangcono kube nguye ini induna. Isisiba yimpica abadala-ke khonapho ukuthi inkatha ize iye kudla lo mncinyane laba abanye abadala bekhona kwahamba njani. Nangu umama laba okamkhezwa uthi induna ingakakhothami uKhayisa wathi lo omncane ubuduna kabuwele phezu kwakhe inkatha yadla yena pho ke bese akwazi ukuthi okuyikho yikuphi kodwa ke lakhona ukuthi lo mngane abe induna nxa induna iyakubona isaphila lalaba abanye lomama labanye ince labafowabo ince labacebisi bayo sebekhulumile ngabantwana kwabona kathi lo mncane nguye ongaba induna lakho kuqondile ngobana usuka ekhalweni lwenduna ebivele ikade ibusa lo omdala kuthi ukhona okuswelakalayo ngaye yikho inkathi engadlanga yena
manje udaba olunje luyabe luya lungiswa njani nxa sikhangela ukubana la lo mdala uthi hayi sikhundla ngesami
kuyalungiseka lona ngoba okuqala ukuthi izwe selonakala mahlabezulu so ungenela labanye abantu abasuka bagijime bathathe indaba zobuduna njengoba ngithilwa ngathi ngezomndeni bagijime bazibambe ngendlela engayisiyo bagijimele emthelwandaba emakoti badinga amagqwetha lani lani kanti indaba yokuduna yona indaba obekumele ihlalelwe phansi yibo abakondweni abakomdlalaphela ngobana lezinye induna zakithi ngisho izindunanduna zisibili ezesindebeleni ayikhona lezi ezinye ezazi amasiko nendlela ezizokwenziwa ngazo ukugijimela emkhethwandaba le esikhona yebo lilungelo labo ngokulandela izisekelo zombuso kodwa thina abanye sibeze sibona ngathi lokhu sokuthela imhlandaba ebingalungiseka xa ebingalungiswa kuhle engangale mthethwandaba yahlalela phansi yacubungula yabhilikithwa nozulu wamizwe ezinkundleni kwakhulunywa bekuzaphuma loyedwa okodwa ezakuba induna ukuthi iye emakhoti mina ngedwa ngombono wami ngibona ngathi sokuyikuvota isintu sakithi lokhu besikubona ngale ngaphethi yabomfula uthi bebegijimela khona le emakhoti angiboni ukuthi umthethwandaba okhona kathezi wayixakulula kuhlela indaba ngoba phela inkundla ikhoti ingakhetha loyo emkhethileyo abantu bengafuni abayiduna banesabani indaba angayibuyeli phakathi kwabomndeni lamahlabezulu
hayi limqotho isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalalela
hayi mahlabezulu lisale ngokuthula ligcina amasiko lingagijimile ebamba izinto zezizwe ziyaphambanisa kuhle lenihlala kahle lilungisaneni izinto zomndeni emndenini yenu
hayi sibongile ubelela ngelihle
hayi ngiyabonga babo
Siyabonga Jahalakithi uChris Gande obesethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye indlebe njalo ngelanga linye ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Sikhangele imidlalo ye-Premier Soccer League edlalwe lamhlanje. Iqembu le-Shabani Mine libe ngutshikilo panqa 0-0 le-Capes United. I-FC Platinum inqobe i-Black Rhinos nge-1-0. I-Chicken Inn layo inqobe i-Chirezi nge-1-0. Chapungu 3, ZPC 0.
Studio 7 ithanda ukuzwa imbono yenu ngenhlelo zethu. Liyazikhwabitha na inhlelo lezi. Thumelani text message ye-WhatsApp loba email kustudio7@voanews.com. Namhlanje silombiko esiwuthole nge-WhatsApp ovela kukithumethi yena othi ngingajabula kakhulu uma lingadlulisa umlayezelo kwabasakhulayo bengachasisi abangakwaziyo ngezelizwe bathule okwabo bathembe inkosi lokufunda ngoba nguNkulunkulu kuphela ongalungisa ilizwe lethu. Siyabonga ke Kithumethi.
Hayi ke isikhathi sezidliwe ngomangoye kwanele okwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo kusasa ngesikhathi esifanayo.